Eningi labaphila lalesi simo ikakhulu eZimbabwe babhekane lokungathola amafutha okuvikela ijwabu labo kanye lamehlo njengoba engenelisi ukumelana lesigudumezo selanga. Unkosikazi Mercy Maunganidze Chimanga ngumqondisi wenhlanganiso yabaphila lalesi simo eZimbabwe Albino Association njalo engumunye wabaphila lejwabu elilombala ongaphelelanga. Yena ke uchazisa kabanzi ngesimo sabantu abaphila le-albinism.
Albinism is just an inherited condition.
Umuntu ophila le-albinism ngumuntu ophila lejwabu elilombala ongaphelelanga kanye lokuphambaniseka kwamehlo angenelisi ukumelana ikakhulu lelanga.
Uchimanga uqhubeka ethi ukusilela kwamafutha okuvikela ijwabu labo awama-sunscreens kubhatalela eminye imikhuhlwane efana lemvukuzane yejwabu.
The main challenges of people with albinism.
Into esihlupha kakhulu ukuthi abantu laba bangahlala elangeni okwesikhathi eside bengagcobanga amafutha okuvikela ijwabu ama-sunscreen. Ijwabu labo liyatsha. Lokhu kungabangela eminye imikhuhlane efana lemvukuzane yejwabu i-skin cancer. Okunye njalo ukuthi thina abantu abaphila lalesi isimo sizalwa vele silohlupho lokungaboni kuhle emehlweni. Ukuba umuntu ophila lalesi isimo kulendleko enkulu empilweni.
Inkosazana Lynette Ndlovu ngumunye njalo ophila lalesi simo. Uma Ndlovu uchazise kabanzi ukuthi umphakathini umphathe kanjani lapho ekhula.
Mina i-background yami ngikhaya ngakhula ngiwumuntu lana ukuthi I was accepted by ama family members and so from home I anzange ngafisa i-stigma. Kodwana find ukuthi ekudlaleni labanye abantwana uyathola ukuthi uyathola maybe onalana amabizo ithola ukubizwa ngamanye amabizo oyabunga sokuwathande and ayabe ngakufanelanga.
UmaNdlovu uqhubeke echasisa ukuthi kahle kahle kuyini okwamenza ukuthi aqale ukuba lesibindi sokuziqhenya ngemva kokuphathwa kabi nguZulu lapho ekhula.
I think indlela engangiyiyo yona esikola I was so intelligent kwangenza ngazibona ukuthi even ngikhangela abanye abantu engxenye abatholayo kulam because mna even i-background yami ayisolane eyayinhle kakhulu. Ngangiwumuntu lwana wakhule eswela but ngangikhangela nje indlela engangithanga isikolo ngikhangela engxayela abanye abantwana ababenhleka uthole ukuthi yesi bayathola but mina lami nginjani.
Bonke bobabili uMandlovu lo nkosikazi Chimanga bayagcizelela ukuthi ukuba ngumuntu ofundileyo kuyanceda kakhulu ukuthuthukisa impilo yabantu abakusimo se-albinism ngoba kuvula amathuba amaningi okuthola umsebenzi okuzosiza ukuthuthukisa impilo yomuntu abe lenkululeko yokuzinakekela ezithengela okufunwa yinhliziyo yakhe lendingeko zakhe okugoqela amafutha okugcoba okuvikela ijwabu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingu Mike Hobe.